Kuqala uMangoyi uzaphinda laye ekubisele ngesinye isikhathi leso ongasozi usivale futhi mahlabe zulu kambe kuhle na ukuthi asebebuswa njenge apartheid South Africa ekaBotha kuhle na ukuthi babuswe njengesikhathi sika Smith kuhle na ukuthi kubuswe njengesikhathi sika Mgabe lo abamkhuphayo besithi wenza izinto ezingahambelani le constitution yikho ke sithi thina asifuni ukuphongu banjwa mahlayana abafana bethu lamankazana yethu labadala bethu labo mama bethu bephongu hlukuluzwa nje kungani ba alana le lonyonyo iZimbabwe iconstitutional democracy into esiphambanisa ukuthi ama court wonke asebenzela umbuso we one party state ngenxa yokuthi seba banjwa ngomsila njengomahelani iphathi ebusayo iZANU PF ama major state amanengi kawasela njukuntu yokuthi balandele umthetho njengomthetho sebetshelwa ukuthi baza kwenza ntoni yikho ngalokho sithi namhlanje ilanga leZimbabwe linyama noma libalele ngenxa yokuthi lokhu sokuzaba yipresidence okuzaba lokho kulandelwa ngamanye ama magistrate sebelandela yona lo umthetho ukuthi namhla umfanalo uphiwe 20 months esejele bakwenzela ukuthi iyouth yethu le women assembly yethu bengenza umsebenzi wenzela ukuthi bangene bengalamuntu obaphikisayo ngo-2023 hatshi bo abantu sebezimisele ngangumvutho omkhulu ukuthi okungasokufa yikuphi ngoba khathesi badla ingqweqo zomlomo akulamsebenzi akunani yikho ke mahlabe zulu sithi limnyama libalele sizabona ukuthi kuzaphetha ngani ngoba abantu beZimbabwe bathi sokwanele enough is enough
manje njengebandla lizathatha inyathelo bani
okwamanje into yokuqala iku aphila khona lawa makhothi avela thengiweyo lapha sizama ukwenza okuthiwa i-record statement sizalandela umthetho wonke baphila amaloya ethu kwenzela ukuthi izinto zonke lezi zizaba ngufakazi kusasa ukuthi sasilandele ukuthiwa i-due process lingalahlimbeleke ngokufelwa.